nchi kiatmosfera zakanaka.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 17 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
into esicela ikakhulu kugovernment ukuthi ivale amabhoda njengamanye amazwe.
Kufe abantu abathathu ngomkhuhlane wecoronavirus kobulawayo izolo lapho inani lasebebanjela umkhuhlane elikhwele khona ngabantu abedlula amakhulu amabili 231.
Ukuthi izisebenzi zikahulumende zifune imali yangaphandle mbona ngazathi akulanto embi kakhulu.
Uzolo uthi uhulumende kumele akhwezele odokotela iholo ukuze enqabele ukukhalala umsebenzi abathi baza kwenza kumaviki amabili alandelayo. Obe ngukansila ka ward 8 kobulawayo obhubhe kunsukwana ezedluleyo unkosikazi Ronia Mudara ungcwatshiwe izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abathathu ngomkhuhlane wecoronavirus kobulawayo izolo okubangele ukuthi inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo eZimbabwe likhuphuke liye kumajumi amabili lantathu 23. Inani lababanjelwa umkhuhlane izolo lalo likhwele ngesilinganiso esisabisayo ngemva kokufunyanwa kwabantu abangamakhulu phose amathathu 273 belawo. Abedlula amakhulu amabili 231 babantu laba ngabahlala kobulawayo. Lokho kutsho ukuthi idolobho lakobulawayo yilo eselikhokhela elizweni lonke ngabantu asebebanjelwa umkhuhlane abangu 419 lilandelwa ngeleHarare elile 389. Idolobho lakobulawayo yilo njalo eselikhokhela ngabantu abalichumi asebefile lilandelwa ngeleHarare eselilahlekelwe ngabayisishiyangalombili. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane wecoronavirus elizweni liqonge izolo laya ku 1362. Kulaba ngamachumi amathathu njalo abasinde kulomkhuhlane izolo okubangele ukuthi inani lasebepholile lalo likhwele liye ku 425. Amanani ayizolo achiye uzulu wakobulawayo ekhuza umhlola lanxanje ugatsha lwezempilakahle lusithi abantu abangu 231 ababanjwe umkhuhlane lo izolo kuleli dolobho ngabahlolwe phakathi kwamalanga ayisikhombisa edluleyo kodwa impumela yasisethulwa kanye kanye izolo. Phakathi kwabantu abangu 273 bayizolo laba abalichumi lanye kuphela ngabavele phandle kwelizwe. Lokhu kutsho ukuthi abanye bonke batholele umkhuhlane eZimbabwe. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo esingathandanga ukuqanjwa ngegama.
Kuliqiniso ukuthi umkhuhlane lo usuvamile elizweni. Njalo iningi lethu singabantu labana abangasebenziyo siyaziphandela. Njalo kunzima ukuba lathi sihlale endlini sithi siyacatshela lo mkhuhlane ngoba ngazi ukuthi uyahlala endlini kuyabe kungelo kokubamba. So kusenza lathi sigcine siyagcwala ezitara dini sisiyadinga imali sijayelihlangana labantu abaningi umkhuhlane lo ugcina lathi usingenela.
Lanxa nje bekhona abavela phandle kwelizwe abafunyanwa belomkhuhlane lonsuku zonke. Inengi laba banja lomkhuhlane kulezi insuku ngabantu abavele beselizweni esingathi ngama local transmissions. Njengabantu bakobulawayo kuyini elingakukhuthaza uhulumende ikakhulu sikhangela ukuthi yini eselikhokhela ngenani labantu asebebulewe yilomkhuhlane?
Into esicela ikakhulu kugovernment ukuthi ivale amabhoda njengamanye amazwe, njalo ingavumeli abantu abangena kuleli lizwe. Njalo uma iyamukela ibone ukuthi iyahlolisisa laba bantu, njalo uma besiwa ezibhedlela bebone ukuthi abantu laba bakhangelwa ngendlela, njalo kuzwakala ukuba iningi labantu laba bayabaleka ezibhedlela. So siyacela kakhulu kugovernment ukuthi ikhangelisise kakhulu endaweni ezinjengazo nezo esibhedlela.
Amamaski abantu abaningi sizwa kuthiwa bawagqoka kuphela bengabona amapholisa. Njengezakhamizi liyakhuthazana yini lixwayisana ngokuqakatheka kokuwagqoka?
Yeah, kuliqiniso ukuthi abaningi labantu abagqoki amamaski, njalo thina njengezakhamuzi siyakhuthazana ukuba sigqoke la amamaski ukuze lathi sivikeleke kulowo mkhuhlane. Njalo iningi labantu abangagqoki amamaski yilaba abomthetho, yibo abayenza abantu begcine labo bengagqoki la amamaski.
Leso bekuyisakhamuzi sakobulawayo esingathandanga ukubethwa ngegama. Ukukhwela kwenani labantu ababanjwa lokubulawa ngomkhuhlane lo kuza ngesikhathi umumo ungemuhle ezibhedlela, ngoba abongi bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo. Odokotela labo bathi bazakhalala umsebenzi nxa uhulumende engehluleka ukubakhwezela iholo njalo abahlawule ngemali yemelika kumaviki amabili alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetho likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso ukuthi uhulumende usephelelwe konke okungabe kungenziwa kumbene ekukhangelela ukuthi kungenziwa. Uhulumende akakho lapho. Uhulumende uphatheke kakhulu entweni zenkohlakalo le-consolidation of political power, ukuthi kubuswa njani abantu abatrakileyo le ndingeko zabantu. Uhulumende kakukhangelanga kakhulu, upreoccupied nge-power retention.
Alubana bethe bakhalala umsebenzi odokotela njengabongi, ubona uhulumende senelisa yini ukuhlala phansi labo bakhulumisane? Ngoba sibona izisebenzi zikahulumende zithi zifuna ukuholiswa ngedola lemelika, kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali.
Ukuthi izisebenzi zikahulumende zifune imali yangaphandle, mbona ngazathi akulanto embi kakhulu. Ilizwe lakithi linothile ngezembiwayo ama-natural resources, but ungakukhangela kulabantu abalutshwane abadla umnotho welizwe more than isizwe, and bona labo bantu abalambono ukuthi bangathatha ilizwe belisenga. Into abayifunayo ukuba sezihlalweni, bengaba sezihlalweni bebe sebezisuthisa bona lemuli zabo. So mbona ngazathi kuqakathekile kakhulu ukuthi khona okokuthiwo ngomongikazi kulalelwe, but unfortunately umuntu abakhuluma kuye, abakhuluma laye kalandlebe. Umuntu abakhuluma laye uhulumende lowo, into aqine kakhulu kuye i-individualism, not ukuthi ilizwe lifuna ukuya nga lokuthi betshontshe bezinothise bezithengele imoto ezinkulu bebe lempilo nje becazimule abantu abaningi abelizweni benephuzela ngodubo langendlala. Then ibona bebe ngoshefu, bebe ngabantu abamangalisayo, yikho abadume ngakho, yikho abazakala ngakho, yikho kufuze sikukhanyelele. Ukuthi namhlanje ungakhumbula uMnangagwa ingena ngemva kokukhipha kamgaba wathi ze listening president, abantu bayakhuluma, he has not said anything, akutshengisi lokuthi uzakuthini. Ubusuzibuza ukuthi ulalelani, akulanto ayilalelayo. Into abayicabangayo yokuzinothisa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngohlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu African Diaspora Forum ithi iphakathi kokukhulumisana labameli bezigodlo zamazwe asemhlubulweni weSadaki kwele South Africa ngodaba lokuthi izizalwane zabo zihlolwe igciwane le-coronavirus zingakasuki kulelo lizwe ukwenzela ukuthi kwenqatshelwe ukumemetheka kwalo. Asebehlaselwe ligciwane leli eSouth Africa sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 324,221 njalo selibulele abedlula inkulungwane ezine 4,669. Abanye babatholakala belegciwane leli eZimbabwe ngabaphindela ekhaya bevela emazweni afana leSouth Africa, iBotswana, Mozambique, Lesotho, Malawi, lamanye amazwe aphetheya. Sixoxele umgcinisihlalo weAfrican Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Umkhuhlane lona weCovid ulokuqhubeka ukhuphuka ngoba khona lana eSouth Africa sinabantu beshona ngendlela emangazayo. Sesimene sibi kakhulu. Kanti ke njalo siyacabanga ukuthi nokwenzakalayo kungenzeka ukuthi lesi simo kasisibanga nje kuphela lapha eSouth Africa ngoba amanye amazwe amaningi siyabona ukuthi akuyisadak. Nawo mhlawumbe akakafiki ezingeni lokuthesta eliphakeme njengalokho sikubona kwenzakala eSouth Africa. Phambilini besibona ukuthi eWestern Cape bekubukeka ngathi iyona ehamba phambili ngomkhuhlane weCovid, kodwa ngathi ke bathe mabenyusa izinga lokuthesta kumbe lokuhlola abantu lapha eGauteng. IGauteng isikhanya ikhuphuka nayo iningi laba isizondlula njalo iEastern iWestern Cape. So siyaqhuquzela ukuthi abantu mhlawumbe bahlolwe ikakhulukazi uhulumeni abamazwe asesadiki nawo abonakale ekhuphulizinga lokuthi abantu batheste. Sizwile ukuthi eMalawi sokuqala ukukhuphuka nakhona amanani abantu abatholakala banomkhuhlane. So kuyinto eshaqisayo yona esingaziyo ukuthi azobe kulungele na.
Kuyini okwenza libone ingani umkhuhlane lo uzasabalala kakhulu usuka kwele South Africa la kwamanye amazwe usiya kwele Zimbabwe?
Uhamba kwamatraki nokuhamba kwabantu becross akusho ukuthi njengoba umkhuhlane usumningi lapha eMzantsi Afrika, abantu abaningi mabephuma eMzantsi Afrika besiya nje Africa badlula kwela seZimbabwe. Lokho kungaba into kungavele nje kube into embi kakhulu ngoba lo mkhuhlane kusho ukuthi uzongena ngokusheshsha ugcwaleke nakhona lapha eZimbabwe. Okokuthi mhlawumbe nje kungavele kube into engcono ukuthi umngcele uqhubeke uvaliwe nakhona kuzoba nomthelelo mube kwezamabhizinisi. Kodwa kulesi sikhathi kuyinto esabisayo ukuthi kungenzakalani uma lo mkhuhlane ungagcwala eZimbabwe ngoba sisazi ukuthi izinga lezempilo libi kangakanani.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ngumgcinisihlalo wenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa e-African Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Obe ngukansila kaWard 8 kobulawayo njalo elilunga leMDC Alliance unkosikazi Ronia Modara obhubhe ngempelasonto ubekiwe izolo emathuneni eWest Park kobulawayo. Umudara obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 waba lilunga leMDC ekusungulweni kwalo wazokhethwa ukuba ngukansila ngo-2018. Umoyi ubikwa ebulewe ngomkhuhlane wezinso. Uchiye abantwana abathathu labazukulu ababili. Sixoxele sikhulumele seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza.
Hayi umsebenzi siqhube kuhle konke ngathi kuqondile le ngoma zenduduzo ekade sihlatshelwa khonapho bezingoma lezane zokutshengisa ukuthi simoya munye njalo lesifiso esokuthi sibe labanye amaqhawe aza kuma beqonde nta njengomama uRonnie Amdala.
Yiziphi iziphathamandla zebandla ebezikhona emfeni le?
Ngathi uthi ngelanga lakuqala sike saba lo acting president webandla le-MDC Alliance ubaba Welshman Ncube, saba njalo lo chairman webandla jikelele umama uThabita Sikhokho Khumalo, saba lama national members uDesmond Makhaza, uGladys Masuku labanye abaningi ukuthi angaza ke ngiqede ukuthi ukuqamba amabizo.
Ungasela ngamafitshane ukuthi lizamkhumbula njani umuyi njengesiphathamandla sebandla?
Umama uRonnie Amdala zamkhumbula njengomuntu vele owayengavilaphi, wayengumuntu oqondileyo nta, wayengumuntu lwana ukuthi awuthandabuzi ukuthi kumela i-MDC iphi, wawungathandabuzi ukuthi kumele uhlangothi luphi, wayengumuntu lwana owazi ukuthi hayi ulandela unyawo lukababa uNelson Chamisa, wayengumuntu lwana ongathanda unyeyo nxa kwakulithumba eselisinda lalihleli bhojoze khonapho khonapho ayikhona kusasa. Ayengumuntu lwana okuthi nxa kwakumele kusetshenzwe abantu babesukumela phezulu, wayengumuntu wayelothando kakhulu kumalunga enhlanganiso.
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Abaqoqa umbuthano ukubukisa amasiko lemikhuba yabantu besikhalangeni kwelebhilitane bathi owalonyaka umkhosi uza kwenziwa mhla ka 25 kulinyanga. Kodwa bathi umbuthano lo uza kwenzelwa enkundleni ye-Facebook abantu besezindlini zabo ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Siqoxe lomunye wabawuqoqayo umnumzana Difa Dube.
Lo nyaka ngumnyaka wesihlanu siwenza lumcimbi lapha England ukuthi ayibukalanga gathering UK. Okungumcimbi esizama khona ukuthi silethe abantu bakithi esintwini sibalethe babe ndawonye, kodwa ke noma ukuthi ayibukalanga gathering themba ukuthi abantu bayakwazi esakhuluma phambilini ukuthi siyabe simema nje wonke umuntu. Lakathi esisabamema ukuthi umcimbi lo okwalonyaka njengoba lisazi ukuthi kule coronavirus asisoze senelise ukuthi sihambe sehlangana eNottingham njengalapha bekufanele sihambe sehlangana khona. Kodwa ke sithe ngcono asikwenze kube sekulenjini ukwenzela ukuthi silandele imigomo efakiweyo ngendlela yokuvikela ukubhebhetheka kwe-coronavirus. Yingakho siye sabona ukuthi lo nyaka sizawufaka ebulenjini uzabe ubroadcastwa laphana ku-Facebook Live. So abantu ababefisa ukuthi bawubone bangadinga ipage elithi Bukalanga Gathering noma bengadinga ipage elithi Difa Wajapi Bhango Dube ku-Facebook.
Livame ukuba lemithanithani etshiyeneyo kulumbuthano egoqela abahlabeleli. Bakhona yini futhi lonyaka njalo liza kwenza njani njengoba kungahlanganwa?
Bakhona esibaqophileyo, bakhona esesikhulume labo savumelana ukuthi baza participate ngalelo langa, bazabe betshaya amabhendi yabo live betshintshana ngokuya njalo, ngoba kuzabe kukhona abanye abazabe besitshaya beseBotswana, bakhona abazatshaya beseSouth Africa, bakhona abazatshaya beseGermany, bakhona abazatshaya beseEngland, bazabe bekhona njalo abanye abazatshaya beseZimbabwe.
Umnumzana Difa Dube ngomunye wabaqoqa umkhosi wamakhalanga kwelebhilitane owebukalanga gathering oza kwenziwa mhla ka 25 kulinyanga. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi inkampani yeMelika eyaqatshwa nguhulumende weZANU-PF ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso ezetheswa iziphathamandla zaleli bandla iMelika. Iqhuba njalo umkhankaso wokuhuga uhulumende weMelika ukuthi ananze unkosazana Thokozani Khuphe njengomkhokheli weMDC woqobo. Iphephandaba leChronicle lithi isigebengo esisuke kwele South Africa sivulele umastanda waso sazobulala njalo umakhelwane waso wobulawayo ngomgqibelo simiswe enkantolo izolo. Igama lomsolwa nguMandla Moyo ohlala eNtumbane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabonani balaleli kwestudio 7 kanjalo nabasakazi kwestudio 7. Igama ngumthenjwa isibongo Ndlovu laphana iPlumtree. Ngithanda ukuthi ngiphawule ngezinye izinto lapho engibona ngathi ziyasahambi ngendlela efaneleyo. Bengifisa ukuthi nxa ngabe kukhona abaseduzane nomama uMakhuphe laphana bazame ukuthi bamcebise ukuze bamkhumbuze kahle ukuthi MDC ekuqalweni kwayo yayivele iqalwe injongo iyini. Ngoba ukuqalwa kweMDC yaqalwa ngenjongo ukuthi sekubona ukuthi iZANU iyehlulekile ukuphatha ilizwe laseZimbabwe ngenxa yokuthi siwisele phansi umnotho njalo isi ukuthi ubudlelwane bayo namanye amazwe bungahambi ngendlela efanele ukwenza ukuthi izwe laseZimbabwe libonakale seliyilizwe elingadonsisani kahle namanye amazwe angafika isikhathi alisize. Ngakho-ke i-MDC ayizange izifonywe ngenhloso yokuthi ibe le-harvest house, ibe nama-MPs, ibe nama-senators or ilalele amakhothi eZANU. Yafonyela ukuthi khona ikwazi ukusiza abantu beZimbabwe basuke ebugqilini lobu beZANU. Kodwa-ke esingeke sakuphika ukuthi kuhambeni kwendlela kungenzeka ukuthi kube lokwehlona kwembono ama-MDC agcine semabili noma semathathu noma sebangaki. Kodwa-ke into efaneleyo ukuthi singabalekeli inhloso yokuthi MDC ivele ingeyani noma kungaba nama-MDC angu-3 as long wonke lama-MDC elwisana nombuso weZANU kuqondile. So sesinanzelela ukuthi laphana ukwenza kweZANU, ngike ngalalela uma bekukhuluma laphana uVictor Matematanda ebuke kungumuntu opromota kakhulu i-MDCT efuna ukwehlisa i-MDC Alliance. Akusikho kungasinceda lokhwana njengezwe thina kasiqakathekisi i-MDC Alliance or i-MDCT. Esikuqakathekisayo ukuthi izwe leZimbabwe sifuna ukulibona lisiya phambili ukuze izwe leZimbabwe liye phambili kufanele kuphume iZANU kungene enye igambeni noma ingabe nge-MDCT noma nge-MDC Alliance noma ingabe ngayiphi iqembu kuphela nje nxa kuphume iZANU ngenxa yokuthi yiyona evimbe zonke izinto ukuze zihambe.
Basakazi bami, umbuzo engunawo ukuthi kanti inkululeko esayithenjiswayo yiyo iqembu elibusayo leZANU-PF kumele ithathe iminyaka emingaki? Ngoba manje siku 40 years sikwi-independence, but leyo independence asiyiboni singamaZimbabweans. Sigcwele amazwe lo umhlaba wonke lo ngokuhlupheka okuseZimbabwe. Namanje kuyaqhubeka kuya phambili selokhu saba sembusweni for 40 years akunanto etshintshayo. And kunje uma bemamelisa kahle inkulumo ekhulunywe uMohadi eGwanda ushilo ukuthi ulwazi lokuphatha ilizwe abanalo azange baluthola, azange babe nalo. Pho manje waye bengabe iphasi banikeze amanye amaqembu abantu abasha abanolwazi bakwazi ukuthi baqhubekisele phambili, babeke kahle phansi ngaphandle kokuthi kudonselwane kuliwe. Ngombono wami mbona ukuthi le i-demonstration ezoba khona izosibonisa ukuthi bakhona yini abahlakaniphileyo abayibonayo ukuthi iZANU ihlulekile, abaphakathi kwayiZANU abazobonisa nabo bangene ku-demonstration bayitshiye iZANU. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani basakazi bakwa-Studio 7. Hayi lo khulumayo ngundlovini, indlovu yangenwa. lambe inti mposele mbichano wamo ngamazu kuna hapa ngilangalele demonstration ngezi 31 lapa mbonano kuzabanzima sivili kudemonstrator sivili kwinto enhle ngoba eZimbabwe abantu sesihluphekile kodwa umnangagwa alimnanzelile uzaqeda abantu uzayenza kokhakho wenza ngesikhathi seguground aziqeda abantu futhi ngoba siyamesaba lwana umdala lwakho.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Canada lithi lizaphathisa izabelo zalo ngemali engena ku $19 billion yokuvuselela umnotho ohlakazwe ngomkhuhlane we-coronavirus. Umongameli wakwele Brazil uthi ufisa umongameli Donald Trump anqobe njalo ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe selikhwelile laya ku-141,000. Asebebanjwe ilomkhuhlane labo bakhwelile baya ku-3.6 million. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Indiana khonapha eMelika, umnumzana Lawrence Dube.
Labo bakhona ye abangafuni ukuthi bawagqoke lawo mamaski uyababona nje ukuthi into leyo bahlala ngayo uyababona yente, kodwa ngiyake mbone endaweni eziningi bayazama ukuthi becebise kungabe kusema-shop kungabe kusema-restaurant amalutshwane la avulileyo e-Indianapolis. Uyabona bayazama ukuthi bacebise abantu ukuthi bagqoke amamaski le-soft distancing ukuthi sisizane, kodwa bakhona labo abacabanga ukuthi indaba yamamaski iyudlalisa isikhathi. Yabanye yebo bengabe bele political agenda, kodwa bayazama labo abayibo bafundisa abantu kungaba ezindaweni ezijene ukuthi imask iqakathekile le msebenzini. Kulawa akhona amakhampani avuleleyo osekungumthetho ukuthi umuntu manxa engagqokanga imask lapha e-Indianapolis uyalahlekelwa umsebenzi, bayamxotshwa umsebenzi, bayakunika i-warning manxa ungayigqokanga leyo mask emsebenzini. Okokuqala lokwesibili okwesithathu bayakuxotshwa ngoba uyakufa aga impilo yabantu ezingozini. Endaweni eziningi ezivulileyo kathesi, ungabe kusema restaurant, ungabe kusema warehouse, ungabe kusema ku health department, home care, etc., hospitals. So uyinto esifakwe emthethweni ukuthi umuntu kumele agqoke imask. Umuntu manxa engena maybe ku public transport manje ngabo Uber, base bekubuze ukuthi kumele ugqoke imask ungayibizi le Uber, and kumele uyigqoke leyo mask to protect yourself lo muntu okuthwalayo. So khona ye abalutshwane abafuna ukuthi bayenze udlwangudlwangu besebenzisa ipolitics njalo bele self motives, but abaningi bayakuzwisisa ukuthi kumele sivikelane ukwenza ukuthi sonke siphele njalo siwunqobe lo mkhuhlane. Kumele sisebenzisane ukuzivikela, yokuvikela omunye umuntu.
Umnumzana Lawrence Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala e-Indiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abathathu ngomkhuhlane we-coronavirus kobulawayo izolo, lapho inani lasebebanjwe lomkhuhlane elikhwele khona ngabantu abedlula amakhulu amabili 231. Asebebanjwe lomkhuhlane elizweni lonke sebengu 1,362. Uzulu uthi uhulumende kumele akhwezele odokotela iholo ukuze enqabele ukukhalala umsebenzi abathi bazakwenza kumaviki amabili azayo.
obe ngukansila ka ward 8 kobulawayo obhubhe kunsukwana ezedlule unkosikazi Ronia Mutara ungcwatshiwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Eyami impela sonto isiqalisile, asibeni sonke kweze kuseni njalo ngomvulo. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.